Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mabasa 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields kobulawayo lamuhla endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Yesiyabe sigcwele khona ngale abe Citizens Coalition for Change njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye.
Ibandla le-MRP belile bhakane elilotsho ukuthi umuyi u-Elvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabuhlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo.
Bekuliqiniso besikuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist.
Ele-Finland lele-Sweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano we-NATO kungakhathalekile namazwi ele-Russia ukuthi amazwe womabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni walamuhla wokuthakazelela uzibuse enkundleni yeBarberfields Stadium kobulawayo endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ilizwe lenelise iminyaka engamachumi amane lambili 42 lathola uzibuse ngokwakuqala ukuthi umongameli anquse amabandla aphikisayo njalo ngokwakuqala ukwenza umbuthano lo kobulawayo. Umnangagwa wanqusa abamabandla aphikisayo kodwa amanye amabandla afana lezaphu le-MRP athi awayi ngoba leli langa lingabakhumbuzi injongo yabalwa impi yenkululeko. Abanye bathi inyathelo elithethwe nguChamisa lihle kakhulu ngoba lingaletha ukuthula elizweni lokubambana kwenkokheli yezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Jirohotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yesiyabe sigcwele khona ngale abe Citizens Coalition for Change njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye eBarberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi umuntu uthangiraye kazangathi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela wawutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabuthane khona abantu beZANU-PF wawusiba lodlakela njalo inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyane ngelanhlonipho wawuyinkulumo enqunula umuntu. So kwakhe sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likaMnangagwa lisilo langa le-ZANU-PF ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe njalo amaqhawe lawo abulawa yiZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano?
akulanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabe kuthane abanye abeZimbabwe. Into nje elihluphayo lapha ezweni ukuthi amalanga lawa siyahluphuma iZANU PF yenziwa kwaba ngumkhuba ukuthi amalanga lawa sengawe ngawe ZANU PF. Kuzananzelela ukuthi nxa kuthathwa amabhasi ehambisa abantu amabhasi kuyakuhanjiswa amalunga eZANU PF kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US, imali leyo ingeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthune yiZANU PF wenza amalanga eZANU PF wona angaso malanga ebandla leZANU PF. I-independence ngeyonkumuntu yethu sonke lapha ezweni kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU PF, ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo uyenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa uhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT.
Hayi, mina njengo Khalipani Phugeni lo mmeli wabantu bakoBulawayo edalele eParliamente, angiyalijabulela kakhulu. If ubungilalele kuma platforms ahlukeneyo lalapha kini, ngicabanga ngeke ngakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuchamisa. Babezwana laba bantu kusiyakwenza ikhu ka 2017, basebenzisana bamba ngo 2018 bafuthi baba bonke kwindiphesi xabana. Bathe sebexabene hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba yinto enhle abakhulumisane ababe sivu to each other baphikisane kodwa bangabi rough ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ubana yena uhulumende webandla leZANU PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence?
Abantu yazi msakazi ibandla leZANU PF ukuthi libandla lezikliwi libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi lakuba boycotta lakho akusebenzi. Yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla leZANU leli lilekusasa. Hayi, angicabangi ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo zona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenzwa ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha, ngoba uzakhuluma umama uKhupho kawazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphetheyo la ethu uyasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapha, ngoba kulamsebenzi la eMathebeleland yena le mncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke abahleleli bezofakwa la. Abantwana bethu abala msebenzi ngithi ukuklina bazothi bafuna abo 5 o level bathini bathini la akula umuntu osebenzayo emathebeleleni ngaphandle manje ngaso emathebeleleni. Abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu. Yonke lento le mama uthi ayi ake ngehlala phansi ababusa ngeke ngikhulume lapho. Kwaba ngumsindo waba ngumthengisi waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu. Kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yiwo kumele baphathe lapho abazi basibuse basibusela sezigabeni zethu.
USenator Khalipani Phugeni ngoyibandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. MRP belile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi uElvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo. UNyathi obulewe kabuhlungu kwele South Africa kunsuku esanda kwedlula ubekwe emathuneni emvuja kobulawayo ngomgqibelo. Abanye abakhulumele Studio 7 basole ibhakane le-MRP besithi liphehla ukungabambani kwemihlobo etshiyeneyo. Kodwa usakhulayo ibandla le-MRP umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibhakane leli belingolokutshengisela nje.
Kodwa okuleqiniso ikuthi khona njengabantu abatsha njalo njengenhlangano MRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa lanamhlanje lokhe bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esiwatholayo njengabantu bezindebeleni. So ke lokhu okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama simtshengise umbhalo simtshengise lokhu esikuzwayo uzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade khona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso bese kuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama tribalist anjengomnankagwa layo umgabe uzothola ukuthi ngo-1982 abantu bakithi abaningi they went eSouth Africa undocumented bebalekela umbhuqazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade beathendile ngabantu bemthwakazi njalo kusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama members alelo bandla. Kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatsha kobulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobhoni waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo eka Doves ngobunengi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudu.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi ngosakhulayo webandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Difa Wajabi Bango Dube. Saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani leli nyathelo elithethwe ngamalunga e-MRP. umnumzana Tifa wajabi Bango Dube ngocubungula ezombusazwe ezimele.
Amagama njalo babugandi ayaphuma ikakhulukazi abantu nqabele frustration njalo abantu nqa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo. Kwezepolitiki babugandi nqa usakha iqembu lezepolitiki usho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nqa ungabe ngumkhokheli walelo nqa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi abe MRP labo balinjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleleni. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu ukudaba lwe-MRP ngoba lokho kuyasokudinga bona abona abaphathi be-MRP omqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le-MRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezifana lazana lezi esenzakala ku-Elvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe ukuthi sithinta wonke umuntu sithinta uZulu wonke oselizweni leZimbabwe iloba ungabe ungowemashonaland noma ungabe ukuthi ungabe ungowesemathebeleland njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland yokugcina kusenza ukuthi becine bephuma besiyadikima imisebenzi phandle kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho ngoba isikhathi esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe ufanele ukuthi ayithanyela nje uthanyela eborder kodwa uzazwa ukuthiwa kufunakale i-O level kufunakale i-Maths and English kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo kodwa ke eSouth Africa abantu bayahamba ngale abanye basebenza ema-restaurant bangama-managers abanye bayenzani abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo form 2 abanye bagcina ngabo form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwalithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube ne-acceptance njalo bayayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo. Whereby ngibona ngathi laseZimbabwe into abafuthi bayifake phambili bake bamise indaba lezo zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O levels sonke isikhathi ngama-A levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyana ukuthi abanye abantwana bayihlile kathi progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda kodwa ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi maths angadingi English angadingini ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.
Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkhokheli wesonto yokholo lwesipostoli eJohani Marange, umfundisi Noah Daguda Momberume kasekho. Umphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere, nguye owethule lumbiko. Iphephandaba leTimes Live lakwele South Africa libika ukuba abantu ababulawa lizulu lesikhukhula esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa ngeviki edluleyo sebesedlula amakhulu amane 443 kuthi abangamachumi ayisithupha 63 abazakali ukuthi bangaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio. Lo mbuzo lapha uthi kathi kungani government eZimbabwe achaya umuntu oda nyampawu operated abo-America bathi ngama-human rights abuse. Kodwa nangu phela eSouth Africa abantu bayashisha imidlalo emihla operated abo-America kakhulu. Ayishiyo ama-human rights abuse. Kusinika ezinye umsolo ukuthi mhlawumbe iyayishe ama-South African abadingekayo. Yoke mhlawumbe ngaphansi kwama-British yikho bengabi lendaba abantu besevisi ngofebhili kuhambe kushisa otshiswayo nakulamntu ukuthi ayinela ithandusi. Ngicela Studio 7 umuntu angichazela kahle kahle ukuthi kunani ezibantu bathi umuntu wethu ayababa. Basansinza afaka iSouth Africa ishisa umuntu akukhulunywa ngakho. Bachisa abantu akukhulunywa ngakho. Studio 7 ngiyibisa khona lapho. Ngiyimbizele abakhlaziyayo ngebe ngihlaziyo. Ngani kahle kahle. Ngiyabonga.
Njani Studio 7 bakithi badalele bezimbabwe bakithi abahle Studio 7 siyakuthanda ngosicele ezimnandi yazi mina my song nasi independence ikhona abantu badlabeza e-airport khona le namba abantu sothiwa labade behlabeza e-airport sebetshethi ibe labantwabeni e-beef kanti ubabizelwane abantwana abantu bonke bebazihambile yazi so izani sibonye iphelele madoda iphelele sihambe nxusa labantwana abancane ha bakithi ye
livuka kanjani bantu bakithi bantu be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town eblockade lapha ekhaya elupane lapho enzalwa khona mvusa umama uNhlanhla wendile okuncibela phana ngivuse lo makhelwane wami umdalo RJ unkomo esenze esibhedlele esenipholu ngivuse lo malume umama uPaul Ngwenya samthulisi lo mzamo uJabulani Ngwenya
Sanibona nisanibona Studio 7 siyabonga okokuqala mbingelela abasiphethele lapha kuStudio 7 ukusifaka enyuzini ukuthi sizizwe wonke umhlaba wonke jikelele ye into engicelayo bengicela ukuthi uma uzazi ukuthi urejistile hamba uye-checka le gama lakho ukuthi likhona yini awuhamba susiyavota kuphela uzothiwa igama lakho kalikho this and this izitori ziningi please siyacela abakhonayo abahambe beye-check amagama abo ukuthi akhona ku-voters roll igama likhona ku-voters roll hhayi mase usiyavota sokuthiwa igama lakho kalikho igama lakho kasiliboni hhayi this time asifuni into enjengayoyaleyo siyakucela kuphela kulokho abakhonayo umuntu engavota ahlale khona phela indivoti lakhe umuntu uma singavota madoda sikayeni phansi sindivoti lakhe ngoba lapha siyabona phela izani izosiqibelezela layazi imikhuba yezana iyavotisa abantu ngamakhadi labantu abangekhoyo emhlabeni asabadlula kudala batholakala babe lokho bekhona kuvota sro la makhadi abo ngala yezana bayasebenzisa ekhethweni so konke lokhu madoda afanele sikuqaphele konke lokhu sikubheke madoda ya sikubheke lapho umuntu abevotele khona ehlale phansi elindivoti siyabonga siyakucela kulokho abakhonayo ya kokuhlala ngilapha empumalanga lami nje ngumuntu orejistileyo ngizohamba nje recently ekhaya ngizocheck-a le gama lami lapha engirejiste khona ukuthi lokho lisa-aphiya likhona yini siyabonga Studio 7 siyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancis Town eblockade efletini lapha ekhaya lupane esigabeni semalungu lapho enzalwa khona ngivuse umama uNhlanhla ngivuse lo malume umama uPaul Ngwenya ngivuse lo Jabulani umza wami ngivuse lo nkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlele senipola phana ngivuse usathulana umdala uNdevula abe kuMoses Chuma bonke emalungu emazwidini ngithi khona yini liyavuka kunjani emasimini linjani inyawuthi ngapho ekana esishawini mbingelela umdala wami ongiyonzala uJoel Mahlangu ngithi mdala kunjani emasimini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen kuyiphasika
njani mahlaba ezulu yelo ngiyalikhuluma la-ke ngufreji wasemhlotshane Plumtree ngelo mbono lami lapha kutheni mabandla wonke lawa engahlanganisa amakhanda beyenza into eyi-one ukotela umuntu eyi-one sekuyaphela behlukane-ke after ama-elections engayihlukana-ke khona lapho sebebona ukuthi bengenza kanjani
ngiyakhala kakhulu ngikhaliswa yikho khona lokhu kathi na segodi ngapha singabuyi sesikhuluma isizulu pelele sesiqinileyo sisukuthi mara newa asikhulumile ulimi lwakithi esindebelensi sale bonani sinjani kube kuhle kanjalo kuhloniphe inhlonipho iyafuneka nje umuntu omshiye ekhaya umfike umhloniphe ungathi wena sesegoli sesiqa umfana ukuthi sumbonela phansi sumtshela ukuthi nakakazi nix wena usegoli kuyafana igoli yakho leya kusiza nganix kodwa kusalayo ukuthi kini libalulekile kakhulu lisemqoka mpeli kini laphozalwa khona bathi zibuyele emasisteni babe beqinisile asibuyeleni into enzakithi ezisindebeleni khona lokuza kube khona lokupheka utshalwa besintu akusaphekwa sokupheka abantu sebezingenele amabhawa basaphuza utshalwa besintu kuyephi lokho heyi ngiyakhala mpela bebangakufaka la kustudio lapho seven abantu beze kakhulu ngamasiko akithi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le studio seven elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika eleFinland leleSweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano weNATO ungakhathalekile lamazwe eleRussia ukuthi amazwe omabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zombubhiso ezenuclear. Lokhu kwenzakala amabutho akweleRussia esebhombe idolobho leMariupol lapho salaphela lonke. Kubikwa kulecikana lamasotsha akwele-Ukraine asedolobheni leli asehluleka ukuphuma. Kambe ukungena kwele-Finland lele-Sweden kumanyano we-NATO kuzakwenza umongameli Vladimir Putin wakwele-Russia ukuthi asebenzise izikhali zembubhiso na? Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Baba uGandhi nabalaleli ngiyalibingelela. Okukhona esikubona kuqhubeka laphayana kuleyampi ephakathi kweRussia neUkraine. Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona ukuhlukana komhlaba kabili. Russia imizamo yayo ikuthi isibuyisele kuso lesiyana isimo la esasikhona ngalesiya sikhathi kulokho kwakubizwa ukuthi phecelezi Cold War. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ubuka futhi amazwe aku-BRICS wonke lawo amazwe akhanya eseka iRussia. Njalo ngibona ukuthi yindlela le eyokuthi umhlaba uhlukane bewuhlukanise ngaleyo ndlela esiyibona ingathi ihlukile yona kunaleyana eyayikhona kuqala kuseyiSoviet Union. Ngicabanga ukuthi yiyo imizamo uPutin aphezu kwayo. Uma ngabe kuwukuthi elaseSweden naneLse Netherlands zingangenela njengobani kungathi basho njalo, angiboni iRussia ibahlasela. Kodwa ke ukuthi iqhubeke isithi yona izasebenzisa izikhali zenuzi i-nuclear weapon kuyukunqanda ukuthi lempi ingayiphambili kungamacebo namasu ayo ewasebenzisayo ukuthi inqande ukuthi lempi ingayiphambili. Sizakhumbula phela ukuthi iTerrorshia iqala lempi ayizange icabange ukuthi ngase ithathe isikhathi eside kangaka. UPutin wenza ukuhlakanipha kwepolitiki ngoba uyabona ukuthi engaqhuba isikhathi sibe side ngalempi bengagcina sebemhlamukela ekhaya abantu baseRussia. Ngoba phela njengobani kuliwa amavoti wona ama-elections kawamile, sizafika isikhathi samavoti.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingiyani ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Uma ngabe kuwukuthi abantu sebezwela kakhulu unswinyo lolu osolufakwe ngamazwe e-America nawentshonalanga we-Europe kungenzeka ukuthi bamhlamukele uPutin. Lokho ngicabanga ukuthi yinto ayinanzelelayo ngaso sonke isikhathi, yikho nje ethusela ngokuthi uzasebenzisa ini.
UMnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields koBulawayo lamuhla, endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibhakane le-MRP lidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.